lokhu kuthi ukuthi isifindo semali esenzuzo yethu siyehlile yikho esingakuchazisa ukuthi inflation kuthi ukuthi ngenxa yokuthi imali yakithi iwile isifindo ngenyanga ephelileyo phose ngesigaba esiphose sayihavula isifindo sayo lokhu kusuka kubangela ukuthi le ntengo yempahla emavinkilini ikhuphuke ikhuphuke ngezinga eliphezulu elihambisana lokuwa kwesifindo semali yakithi kusho ukuthi imali yakhe siyihola kulaba abahola imali yeviki isiyehlile isifindo sayo sithenga impahla ezinlutshwane kulalokhu kade kuthenga inyanga yenyanga
singathi-ke umuntu onjengawe sibili khonapho-ke ohola enasi singathi imali igugudeke kanganani nxa ungakutshela abantu kuzithi bebona umzekelisi ukuthi hhayi kunje kunje
ngathi imali iphose igugudeke ngengxenye yayo esingathi ihafu yemali ekade siyihola kutho ukuthi nxa impahla kade yizanelisa ukuzithenga ezegrosari ekade yizanelisa ngenyanga ephelileyo angisenelisi ukuthenga impahla ezidinganayo sengikwanisa ukuthenga ihafu yempahla lezana akade yizithenga imali ingawo
ye kuyavimbeka yini khonokho kumbe kuyaqhubeka kunjani
hayi kuyavimbeka ngoba kule mbangela ehle yabonakala imbangela ibonakekele ngoba yikho kube yikuwa kwesisindo kunyanga eyodwa sikhakelelisa kunyanga ezizayo hhayi kuzaba lokuvimbeka okuthize ngoba kunazelelekile ukuthi kusuke kwaba lokudindeka kwemali eningi kulaleyathi cathenge ngakho yikho kusuke kwabangela ukuthi isisindo siwe kodwa kusiya phambili asithembisile ukuthi ayisoziwe lathi nxa siyicubungulisisa asikhangelanga ukuthi kuzaba lento enkulu ezaletha ukudinda kwemali enkulu kunyanga lezi ezibuyayo sibona layi kube yinto ethe gqi ezakimi embijalo
akusuze kufanele nebhondi kumbe labo-berastek konke khonokho
lapho yikho esesilovalo khona esifisa ukuthi basethembise ngoba hheyi gif sokunzima ukuthi sitho ngesiqiniseko ukuthi akusoze kuyefika khona phana kwafika khona ezinye kodwa sithi ke sinanzelele ukuthi siyafika umpalakazi kuyabe kuminjani kunzima ukuthi sithe sitho sibili njengoba sasivele sithembile ukuthi ayisozijike galesikhathi sokuzima ukuthi sitho ngobuqothi ukuthi hhayi ayisoze ijike kodwa hhayi isithemba sisaselayo.